Hine ingleza lonze Zimbabwe lithenga ukufika kwele South Africa. Lathatha incwadi lezithupha zokuzalwa kwele South Africa ukuze kube lula ukuthola imisebenzi. Ngo-2010, uhulumeni wakwele South Africa umemezela ukuthi labo abathethe lezithupha ngokungekho emthethweni bazibuyisele ukuze baphiwe amaphemithi achaza ukuthi izalwane zeZimbabwe. Abantu abafika izinkulungwane zisithupha bazibuyisela isithupha lezi okuyinto esidalela abantu babo uhlupho olukhulu. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lesi simo sesitshiye inengi labantwana laba bephakathi kwetshe lembokodo kukanti labazali babo kabasazi ukuthi benzeni.
Uhlupho olukhona ukuthi abantwana ababatholayo bababhalisa ngokuthi abantwana labo bayizizalwane zeSouth Africa. Nxa umntwana ehamba esithi athathe ID sethole ukuthi ngale womafezi iID yomzali siyakhanselwa. Ukungathathi komntwana iID kusho ukuthi umntwana akasozabhale ugrade 12 ngapha yimatric.
Iningi lalabo abantwana sebezamile ukuyathatha incwadi zeZimbabwe kodwa umnumzana Mabhena uthi lakho bathi bengena emaofisini akhona bafice imbila sithutha.
Nxa bazali ama-ID esekhanseliwe so kuhlupha emntwaneni ukuthi umntwana abe le-ID. Njalo futhi kunzima ukuthi abe sesiya eZimbabwe aye kuthi yena ungumZimbabwe ngoba yena vele kazange azalwe eZimbabwe, kazange futhi azalwe ngabazali ababesebenza incwadi zeZimbabwe. Yilo uhlupho esidibana lalo lukhona.
Lokhu kutsho ukuthi laba bantwana kabayisibo bakwele South Africa, njalo kakusibo beZimbabwe, ngakho kabalalizwe. Esinye sizalwane seZimbabwe, unkosikazi Ntandwe Nkosi Moyo, uthi lesi simo sesithukuthelise kakhulu omama beZimbabwe.
Iproblem abazoba layo osekuqaleni ukuthi bangazazi ukuthi vele bona ngabakuphi. Kuzobenza futhi le self-esteem yabo ingabe right. Akula nto abangayenza, bazoqhashwa mbani? Asoke bathenga izindlu, they can't own anything. Akulanto vele abangayenzi. Kusho ukuthi phela bangoganyeni, bangolahliwe nje bona. Abantu ababo labo bazo-affecteka.
Unkosikazi Moyo uthi sekudingeka uhulumende bamazwe omabili bakhulumisane ngoba ngokuthula kutsho ukuthi kusungulwa usendo lwabantu abangalalizwe njengoba labantu ababo bezakhula bekusimo esifanayo.
Ngicabanga ukuthi ama-government lawo ngithu kumele bathole isisombululo selenda. So iZimbabwe ayikukhonside ukuthi abazali babo ngababo. Le South Africa ukukhonside abantwana laba abazalelwe lapha. Bengakhona ukuthi bahambe baye eZimbabwe bayethatha ama-birth certificate wona lawa athi bangama-alien. Then iSouth Africa ibalungisele ama-permits until leso sikhathi sokuthi bakhona uku-applyela ama-citizenship.
Ngokomthetho wakwele South Africa, abantwana beZimbabwe abazalelwe kwele South Africa ngabazali abazelwe eZimbabwe balelungelo lokuthi bengafika iminyaka elithumi lesithupha bakhethe ukuthi bafuna ukuba izalwane zeZimbabwe kumbe eza kwele South Africa. Kodwa laba njengoba bengalazwe incwadi ezibavezayo ngabalalo lelungelo lokukhetha. Mele studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.